nga lithona njani izulu kandaba siyathibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami uChris Gandhi namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomhlabeleli olodumo uJays Maravini yena okhangelelwe ukwethula idlalade elitsha mhla ziku-26 November enkundleni yeBulawayo Theatre. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga, ngiyathokoza, ngiyajabula ukuba sehlelweni emsakazweni omkhulu kangaka emhlabeni wonke jikelele. Linjani lonke balaleli bathandi baka Jays Maravini.
Sizwa kuthiwa kule dlalade lakho oliyethulela uZulu idlalade leli limumetheni?
Yebo, 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 kule dlalade elitsha-tsha-tsha elibuyayo esiza lethulela umhlaba wonke kuzabe kumnandi kakhulu. Sincusa wonke umuntu ukuthi eze kulo mcimbi omkhulu kangaka. Idlalade leli lidlalade kimi elicakathe kakhulu ngoba ngifeature ngesikhiwa kuthiwa ngezi-collaboration lama-musicians athile. Ukhona umusician okuthiwa ngutariro negitari, umusician o very talented, usise omunye o-talented kakhulu odlala isiginci ngendlela emangalisayo. Kuze-ke igroup okuthiwa ngamaqaqa abafana abachaya umculo wembube ngendlela ehle esezingeni eliphezulu kakhulu. So ngakho-ke njalo leli dlala liqakathekile ngoba lidlala elide libuya ngemva kweminyaka singathi phose 4 years. Singagcina ukurekhoda ngo-2018 kuyikuthi okungenze ngihlalelwe sesikhathi esingaka ukuthi bengingezwa kuhle kuzofika manje. So ngakho-ke iqakathekile lidlalade ngoba lidlalade elikhombisa ubukhulu bukaNkulunkulu ukuthi sembuyile, sengisempilweni njalo uNkulunkulu umbisile njengoba sesibe mbanjwe umkhuhlane. Manje ngibuye ngele dlalade elistrongake elimnandi kakhulu. Njalo idlalade leli liloproducer ovele South Africa onguye oproduce album okuthiwa khona nguNathi Khalo. Ubuye all the way from South Africa ozoproduce album, njalo nguye orekhodileyo wamixa wamaste album. So the album is amazing. The album is amazing. The sound is amazing. The message in the album is amazing. The singing, everything just is amazing in the album. The musicians abadlalileyo isiginci ngabasezingeni eliphezulu kakhulu. So ngakho ke ngikhangile idlalade kwidlalade elilamandla kakhulu kwedla wonke amadlalade esengike ngawenza.
Sizwa kuthiwa kuzaba lo mcimbi wokuphawula leli dlalade. Ungasitshela nje ngamafithane ukuthi ngobani abazaba bekhona emcimbini lo?
Yebo, 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 lo mcimbi lo uzaba mnandi kakhulu. Ngikhangile vele impumelelo enkulu kuwo ngoba kusukuma iZimbabwe yonke, kusukume iZimbabwe yonke. Ngibona ngoba kade sinxa ngithi ngiyathumela ama-advert okuthi ngiyabe sendaweni ethile launch album, i-response yakhona is overwhelming. Abantu kwala wona lama-musicians abeZimbabwe wonke nje bajabulela, bangixhasa. Angikhulumi ngaba lapha kithi koBulawayo, abakoBulawayo lasemathuneleni banithanda kakhulu, bawuthanda kakhulu umculo engiwenzayo, lo msebenzi engiwenzayo. Ngakho-ke ngikhangelele ukuthi kuleli langa lizaba impumelelo enkulu ngoba lelo langa sizenza i-exhibition abantu abazabona imisebenzi kaJays Maravini ngaphandle kokucula kule stejini. Then from there kuzaba le-launch ye-album before the concert, ngoba i-concert sosabalama. Kuzaba le-exhibition, kube le-launch, kuzaba lezikhulumi eziyazi zakhuluma mhlawumbe ngembali nje, mhlawumbe ngomsebenzi kaJays Maravini. Ngemva kwalokho-ke kube sekusiba lomcimbi-ke ntambama.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi umculo owuculayo yiwona lo yini esiwujayeleyo, kumbe zikhona ezinye ezifana labo reggae?
Yeah, umculo ngibuyele khona phana kuJays Maravini ngoba uJays Maravini yikho okule foundation yami njengomculi. Kuqakathekile ukuthi noma ngaze ngenze eminye imihlobo yomculo, kodwa kumele ngibuyele khona phana ngacaza khona ngoba yikho imculo lo yongenzela igama. Njalo umculo lo umele iZimbabwe in terms of sound, umele abantu bakithi lapho emvela khona ukuthi la bezwe ukuthi okwakithi nanku. So ngakho-ke uqakathekile asezengulahle. Ngizayenza vele i-reggae album, i-record album yayo iyabile market yayo engasiyo mhlawumbe eyalapha kodwa ke okuqathe ukuthi ulumculo evele ngisuke la phansi yumele ngikhulisa ngoba yiwo ongenze ngaba uJazz Marambi na Marabi namhlanje
okokugcina ungavalelisa abalaleli
balaleli ngithanda ukulivalelisa kuJazz Marambi lo Jazz Marambi one time ye umfana wokugodla amanye amahlaba athola amajamponda amalala ndawoni yithi labo ngiyabonga abantu bakithi mbonge iZimbabwe mbonge abantu bakithi lapha endlala khona kubulawayo mbonge lapha ekhaya ezalwa khona eFlabuz ngiyalikhumbula ngiyalithanda kokugodlwayo so ngakho ke hayi nanti idlala delicha yini umele liphakame yini umele sukume nanku umhla ka 26 November silonje album wonke umuntu kasukume abuye ngizwile abantu bethi basuke emakhaya abanye bathi sesilungisile izimota zokusuka sile khombe suka lapha mina gathi ibhasi ngelanga ngangifunza kulonje so yikho khonoko
lo ke bekungujazz Marabini umhlabeleli olodumo ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asibaleni njalo ngezikezayo sikhathi sinye.